Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recourse nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
UZulu sele ebambe owangaphansi kulandela kwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo i-cabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lomzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe ku-cabinet.
Okunye okudanise abanye ku-cabinet le yikuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane ku-cabinet. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista abantu bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezanu PF abawina emathebeleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakhansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakhansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcina isihlalo bamakomiti e-council abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukutshaye indiva lokhu.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recourse nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Mbona ngani ikuzama ukuthi into enziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola, angithi? So asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama-nomination phakathi e-City Hall. Kwatholakala ukuthi u-Senator Councillor usodolobho u-David Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi ngiyoseqanjiwe. Right. Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama-secondars. Ama-secondars abantu abasekelayo. Kwatholakala ama-secondars. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe uselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayalisi amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala yikuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu, bembona ngani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa kukhetho. Ukuthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo, amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu, behlulekile ukufa kwabo umuntu, sebeqamba amanga bethi besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokukhonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcina isihlalo bamakomiti, kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo, bengayekela bebetshelwa khonoko okuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso, lokho yikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo umsebenzi umsebenzi ohlelekileyo umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu afise ukuthi abe khona. Kodwa engibone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokhu alisilo qiniso, njalo into esikhuthazayo ukuthi nxa kuye kwaba lomsebenzi onje sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa esikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulo meya ongumlungu lo msekeli wakhe ongadabuki esigabeni semandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya, njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba sokuthi sizigedele umeya lo-deputy meya. UCoulthard kakulamuntu oleproblem laye obulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColdat engakangeni uyasunga esongela icouncil esongela icorruption engakangeni. Konke lokho kuhle kwethusa abantu bakobulawo. Uyakwazi ukuthi ama-councilor abengawe-MDCCC yena la MDCCC so nxayela esehlasela ama-councilor ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba ze-politics besikhangele ukuthi omunye umuntu oza-criticize ama-councilor ethu ngowezano. Hathi yena sisebenze laye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudanga njengobulawayo. Asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokho kuluhlazo olukhulu. Eku-right ye uColdat abe ngumeya, bese kuthi lilolandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi. Hhayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele kumbe silabo edwini silabo sikhululekile moyo. Nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuke eHarare singabantu bebandla, kodwa hhayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu. Kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuza sihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina fane bayicela imvumo ngakho konke okwenzakala eHarare. Kanti thina besifanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asena control over these people. Sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube back ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhitshwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi kabana power yakho, mina ngibe lobaba uJustin Ndabeni ngu-deputy wakhe. Thina we-executive mayors, we above ama-town clerks, we above ama-directors. Singela minister futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors. Okwakhe uColdat yikuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakhe iklinika ayi-officiator. So umsebenzi wabo uzafanana nje lama-councilor. That's why kuthiwa ngu-councilor mayor. Ngala power enganani, even ama-tender lawa engizwa bethi bazawa-reversa. Kunzima ukuwa-reversa, they can just review them. Bawa-review kodwa awuwa-council ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So i-council ngokwazi kwami iyabingela mali yokubhadala lawo ma-damage. Ngithemba bahambile ku-training, hayi bafundile. Ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini, hayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi. labathengisayo bengagcwala indawo yonke
kuzaqhubeka kulukhulu ngoba khathesi uminister nguye ocontrolayo ama-provincial council ithemba njengana izano bezingenele bebodwa uminister sezasebenza labo inconjunction labo.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo waba ngukhansila ekubandla le-CCC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu usele bambe wangaphansi kulandela ukwethulwa koluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kudakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Mthuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukudakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakaze lubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe kucabinet. Kuministry of Finance sibona kulojaha ongudeputy khonaphana ozasebenza lo mthuli okuthiwa ngukhula Mnangagwa. Siye kuministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancexhasisana ngeze umnotho leze tourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngisho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abase abathanda ukusebenza lezihlobo zabo okuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sequme wacamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini iCabinet le ukuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
iCabinet le inkulu ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary ngabe zihlanganisiwe. Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa iCabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala bacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, social and otherwise iguquke. Hashi ukudla ingqoqezi zomlomo, abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuzi imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi iCabinet le inqele njalo iphunga ufaki ngoba abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweans siqalise inew election ezakhipha uhulumende wabantu, hatshi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election uhluzabona sebesenza ubugwerigwere sebefaka izihlobo zabo. Konke lokhu kubuhlungu, kuhlukumeza umzimba, kukhombisa ukuthi lapho siyakhona kumnyama.
Lo-ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje okunye okudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Methuseli Moyo utshele iStudio 7 ukuthi bekunzima ukuthi umnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobunengi abezanu PF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Sibonile iCabinet kaPresident singathi iCabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla kodwa abaningi ngibengithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista debekhona abadala kwaze kufakwa nje abatsha lapha nalaphana kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basoze benelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli Ncube kufinance laphana. Kungabe kunzima ye kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominista njengakade bevele bekhona kunzima ke ukuthi ngezindlela kucace kuhle ukuthi kulontshintsho bani olungaba khona mbo olungaswelangala. Sokusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona ngathi kunganceda ilizwe ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration. So-ke kuzabonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini nalo
ye ungabheka iCabinet yes abanye bathi abantu bathebelele ndibalutshwane kuCabinet kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista andi bekhetha bephathi yakhe abawinileyo so bavele balutshwane abezanu PF abawina eMatebeleland njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakhona sokuba ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo so kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa i-limited choice ube ngela bantu abaningi so ubekhetha kubona ababakhona yebo ye abantu bengakhonona kodwa ayikhali iprovinsi njengobulawayo anti iZANU-PF yaphuma le 0 out of 12 so-ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu okade khona kobulawayo owinileyo kubengamfaka yikho-ke okudala khona ukuklana kodwa uzamile upresident ngoba nxa ukuthi uyakhangela bakhona amaminista sikhuluma ngomthuli Ncube sikhulume Thembiso Nyoni o-Edgar Moyo abangama-full cabinet ministers abafakileyo yikho-ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo ama-province maningi angu-10 so-ke nxa uminista bengaba ngu-30 kutholakala ukuthi abathize besithi 3, 4, 5 bavela ngapha ukunanzelele lakho ngokuthanda ukuthi hayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasiyivotelanga kakhulu kodwa kwezinye indawo basivotele so-ke wasekhetha kubo nabo.
Lo-ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni National Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Le nto ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasosha lamapholisa beclean i-South Africa bekhipha ama-foreign yikudakwa lokho yikukhuluma umbhulu lokho ababenzayo lokho amazimbabwe kuzamele asuke lapha ahamba egcwale e-South Africa ukusukela manje kusiya next year yikuhlanya lokho abakhulumayo ngoba uramaphosa bafikile mbalula yibona athi bekhuluma nje emalangeni besapota izanu izanu manje uramaphosa beqinisa ilokhu zenamakhala esizalabo e-South Africa
Studio 7. Bantu beZimbabwe lonke jikelele. Asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumagana. Kibo kuseZambia. Lapha sezama ukushaya khona ikhu kwaehlula. Angazi ukuthi ulwane kuluya kwazini ngoba the time iZipra forces ithathile izwe bathi wayecatha emanzini ikhiphela amakhala phandle njengengwe. Bathi wayeyingwenye igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekele emanzini. Akathathe abantu bakhe ahambe. Wena mugwadi ngini kuse Mozambique. Hambo zambu khansele Mozambique. Walitshela ukuthi Zimbabwe ngema foreign waliyiroba. Lonyaka kuyagcina. Ene kugcineni kweni asazi yabalekela nga. Yazisilani. Ukuthi silikhangele thili sesibona siyaphelela nga
kum kutshelela ke ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirecorde nami ku studio 7 akuna into enenge engizayikhuluma into engikhala ngayo ukuthi ke hayi ama supporters bafanele belandele umthetho ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama players ama supporters e Islanders angena stadium akahlela kulabanye abantu ezingathi thina ngama supporters kulama supporters kulama sympathizers kulama members a member can't do that yebo ama players lawo adlala under protest makukhu ukuthi kulento engekho e wrong enzakele siyazi thina kudala suka ne Islanders kuze kuye kufa ulokuzene ukholethi bahlangene ebulawa eHarare udlala iChibuku trophy yabuya buyiselwa lapha kwadlalwa wrong vele kungafanelanga ukuthi buye idlalele Rufaro kodwa ke lapho what we lost umuntu okutwa kholethi bahlangene that was in 70s so ke okunye okwenzakalayo esikhaya ibuzu lilizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone umuntu ohalale ephuphile eqaphe eqedukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani vele ngakubo kutata umuntu owaresignayo ukuthi hayi kuthiwa urepile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyiselwa emsebenzini hayi ilizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo hayi angazi ukuthi basithatha phi isibindi esingakuthatha ilizwe bezokwabo thank you
right mina ngikhulumayo ngumfakanhliziyo yokuhlukanhliziyo shiwa oh ya kodwa kwethu shiwa eZimbabwe hayi kuzima shiwa abantu sebe tithizwe balenze ngani ngokwesobhu aso ngokwesobhu kuphela lokho naso kufiltona ngezibongo hawo bakithi sophephe laphi inkosi yami hawo bakithi shwa kuze kube nini shwa lonyaka besizamile abantu bebezamile ithemba labantu liwele phansi lonyaka bakithi hayi kodwa asithemba lokuthi kuzalunga asililahle ithemba lokho esilibeka lapha ithemba ukuthi kuyalunga kuphela kume kusafika ku 2028 sokulungile
Studio 7 unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele linjani hayi thina siyaphila libingelelo esithina sikagilidi la ezibuhlungu esizizwayo ukuthi iZimbabwe kahle singeyakomnangagwa iZimbabwe lethu uthi singeyakomnangagwa siyidina family akuseyilizwe sokuwumuzwa komnangagwa poke siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo uNkulunkulu uyeza ukukhangele konke abayenza abakwenzayo uJehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngaphi noma aze izithathe ezigcina ikhanda njengenkosi uFaro uFaro naye kwagcina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bebone umnangagwa lezanu PF yakhe bezimisela ukuthi bathi bangamaphi president bagcobana bagcotsiwe kumele babuse enye 45 years phezulu uhluphe kokungaka bengakhanyi lokuthi isikufisi somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe imali uteacher uzahola malini toqala leyo sengaza khuluma lokho kwaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuhlonipha akula umntwana ezibabu bengafundi kodwa ngegovernment yona le uthi a new dispensation yabo mnangako abantwana bethu basafunde emakhaya ischool fees ziyadula so behlulwe yi health sector behlulwe yi education behlulwe imigwaqo behlulwe ukukhanda amathuba emsebenzi amakampani akobulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mina kula company khona basebenza ngakuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala ifees okay umnangako lezana uPF manje ufuna ukubusa ngenkani ngi 5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba i-election sizama ukuvota sabakhipha nge-election bazifaka ngenkani okay inkani yabo le bafuna izifisi sifikise ngapi kumbe bona beyizana ukubelieve gauli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna ukuyenza kuze kuyofika kuphi sicela basiphendule khona ntezana ukuthi i 5 years laba ebambe ngenkani beyithathela uChamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona ukuthi bazimpumputhe kodwa babona ilizwe leli liyabahlula so sicela basiphendule ukuthi bafuna ukwenzani ngelizwe lelo
sanibonani ku studio 7 ninjani kodwa abantu bakithi ayeye siyayizindaba ka president Mnangagwa ogcoba abantu bangakhi bafaka abantu bakhi bezikhundleni ha vele into yabo beke lokho evisela imigxaxaxa amaxhewe kena la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eyenziwe laphana sizozothwala nzima nje ama Jespala Street ha lapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eyenziwayo bazidlela nje imali bayenze ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhati zethu sithi siyavota sivotelani idoti yodwa le hayi laba kuzima la hayi libayikele badle namasela amasela ahlale sidla ngoba into zokusela akulanto ezizabenza yona ngoba bona bathembe yonke security ngeyabo kholo sejohane les
ye ngingilele emfundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angimboni impela ukuthi kusesekhona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ehamba ecaka ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangela le cabinet yakho nefakweyo umuntu lwana uzubiselela abantu bakhe abayenza bonke amadili yibo futhi obabisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba le ntuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le 5th brigade ngicabanga ukuthi into efanayo ngoba i-5 brigade into eyayi ibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government ngalokho kuyabonakala ukuthi ilizwe ni asiyindawo izano kungeke kuvuke namhlanje ukuthi izathuthukisa ilizwe njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama supporters ayo kato kwenza befoster abantu ukuthi bebala ndele yini okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini bona ama supporters belawo kuyacaca mpela ukuthi kuliqiniso ukuthi ama supporters abalawo babamba abantu ngenkani yikho mpela sikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba lentuthuko abakhohle bephinde
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318
Hey. Manai. Wazen. Zwa. Konja nga window mthova. Konja nga window mthova. Zwa. Kontanjanga window mthova. Zwa. Kontanjanga window mthova. Manai, kontanjanga window mthova. Zwa. Kontanjanga window mthova. Zwa. Kontanjanga window mthova. Zwa. Kontanjanga window mthova. Zwa. Bathengu lova. Uthara skela kutshona mhlanya lova. Uyazi ngilisentene ya uthi kimi yena akalanda buzonlobola. Asasikile thingi yaqombola. Ngicabu vela ngiyabakola amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ngingabhala ngapha njengamabire enqola ngikhonja njengo window mthova khonja njengo window mthova zwani
Conjunga window am chova. Zwa. Conjunga window am chova. Manai. Conjunga window am chova. Zwa. Conjunga window am chova. Zwa. Conjunga window am chova. Zwa.
Konje njengowindo umchova ingoma kama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande nisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo half past 7.